Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela emoyeni ngenjabulo ngesonto mhla ka 4 ngihlangula 2017 nguntungameli inkomo endabeni zethu lamhlanje
ngenye indlela enza ukuthi udlakela lozombusazi lwande so sicela ukuthi imbiko ethethisa abanye ingabi khona.
Inhlanganiso yeZimbabwe Peace Project ixwayisa abezombusazwe ukuthi bengathukani ukuze kwenqatshelwe udlakela kukhetho oluzayo.
Ungabe kunjalo kumbe kungabe kuyindlela yokumphendlela indlela ngoba kwesinye isikhathi bayakwanisa ukuthi benzazane ngomunye umuntu kukanti bafihla vele yena abafuna ukuthi angene.
Kambe amazwi kamnumzana Jonathan Moyo ngomnumzana Sydney Sekeramai engaba ekhomba na ukuthi iqembu le-G40 kalisafuni unkosikazi Mgabe abe ngomongameli. Zonke lezi ndaba lezinye lizazizwa ngokugcweleyo. Inhlanganiso ekhankasela ukuthula iZimbabwe Peace Project ithi abezombusazwe kumele bechiyane lomkhuba wokuthukana ngesikhathi sokhetho ukuze kwenqatshelwe udlakela. IZPP ithi ukuhlambazana emikhankasweni ngokunye okubangela udlame oluba khona nxa sokuyiwa kukhetho. Okwamanje amabandla chiyeneyo aphakathi kokulungiselela ukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo. Ucwaningo olwenziwe yi-Afrobarometer luveza ukuthi abantu abangaba kumashumi amahlanu lambili ekhulwini i-52% besaba ukwehlelwa ludlakela ngesikhathi sokhetho. Sixoxele umqondisi weZimbabwe Peace Project unkosazana Justina Mukoko.
Kujwayelekile ukuthi emhlanganweni kukhulunywe imbiko ethuka abanye. Thina njengeZPP sithi thina ngenye indlela enza ukuthi udlakela lozombusazi lwande. So sicela ukuthi imbiko ethethisa abanye ingabi khona.
Ukuthethisana lokhu ungasipha umzekeliso ukuthi ukhuluma ngani? Ungabe ukhuluma la lokhu abathi nxa bekhuluma bethi ipasi ngozibani phansi ngozibani ungasichazisela khonapho?
Amazwi lawa awokuthethisa siyasibona ukuthi kulabanye abantu abathethiswa ngalokho abayikho khona abazelwe ebeyikho khona kube njalo lamabala asetshenziswa nxa kukhulunywa ngabanye abantu. Uyakhumbula wena ukuthi kunyanga kumbe iminyaka ethile kube kwakhulunywa nge-gamatox. Sonke siyakwazi ukuthi i-gamatox ubungumuthi obubulala izinanakazana. So nxa umuntu esefananiswa nesinanakazana kuba nzima ukuthi kube lokuhloniphana. Ekuqineni kuza kuba lokulwisana ngoba umuntu esithi mina ansosinanakazana. Njalo njengalo amazwi wakhulumayo ngoba ungangena kulokho kwakusenzakala eini kukhulunywa nguphansi lozibani. Uphansi lozibani wayesitsho ukuthi lomuntu kufanele afe anje. Mina ukuzwisisa kwami ngibona ngilandela imbali yelizwe. So angiboni ukuthi kungasithuthukisa njengesizwe ukuthi siqhubekele phambili sisithi phansi lozibani. Ngibona ingani ngamazwi athuka abanye abantu.
Ukuthethisana lokujikelana amazwi aqatha okhuluma ngakho lokhu kungaqedwa njani? Mhlamba kudingeki yini inhlanganiso ezifana leyenu, inhlanganiso ezizimeleyo ukuthi ziqhube imfundiso?
Imikhankaso yiyo yona leso esiqalise ngayo ukuthi sithi thina asidingeni indlela zokwabela ukuba khona kudlakela ngoba yinto singayenza njengesizwe seZimbabwe. Kodwa lapha sithi thina sicela umongameli ukuthi athathe lelo nyathelo lakuqala ukuthi ngise abasakhulayo bezano PF ubuvi bodlakela lezombusazi.
Unkosazana Justina Mukoko ngomqondisi wenhlanganiso ye Zimbabwe Peace Project. Ukungena kukamphathi ntambo wezomvikela umnumzana Sydney Sekeramai enkundleni yamalunga ezanu PF alwela isikhundla sikamongameli Mugabe yinto ebinganakanelwa njalo ebikwayisicunule ixuku elisekela umnumzana Emerson Mnangagwa. Umphathi ntambo wezemfundo yaphezulu umnumzana Jonathan Moyo yena okucele eliphikisana lelikamnangagwa ele-G40 umangalise abanengi ngeviki edluleyo eze ethi uSekeramai nguye olungele ukuba ngumongameli weZimbabwe nxa uMugabe engasekho esikhundleni lesi. Esikhathini sonke lesi inengi belicabangela ukuthi uMoyo leqembu lakhe bebefuna unkosikazi Grace Mugabe abe nguye umongameli. Kodwa kukhanya kungasenjalo. Sixoxele ncwethi kwezombusazwe umnumzana Dumisani Nkomo.
Ungcono mina angikuboni phakathi kukaSekeramai loMnangagwa nxa ngibaqathanisa iloba lo omunye engudokotela wezempilakahle omunye eyiloya kodwa ningasigayele imbali zabo thola ukuthi bonke nje sebaba ngominister of state security kumbe minister of defense. So nxa ubabonxa ekukhangela ngelihlo lokuthi ngubani oyanelisa ukumisana lo Mnangagwa. Ebengamisana sibili ngoba uSekeramai leso oba uminister of state security oba uminister of defense. So ngalelo lihlo sibili uyanelisa ukumisana lo Mnangagwa. Kodwa nje ngomcabango lokuba ngumuntu wokuthula lokuba ngumuntu wombono angiboni sibili ukuthi singadinga njalo umuntu ongasela maqhinga njengoSekeramai. Into zethule kakhulu kodwa sondoda nje sinika igunya ukuthi singaye phambili njengelizwe.
Ve kulokucabangela Nkomo ukuthi iqembu le-G40 lifuna unkosikazi Grace Mugabe abe nguye othatha intambo kumongameli Mugabe. Kodwa uMoyo sekhuluma ngoSekeramai kungaba kukhombisa na ukuthi uGrace Mugabe kasekho kumncintiswano wesikhundla sikaMugabe.
Kungabe kunjalo kumbe kungabe kuyindlela yokumphendlela indlela ngoba kwesinye isikhathi bayakwanisa ukuthi benzazane ngomunye umuntu kukanti bafihla vele yena abafuna ukuthi angene. Kungaba yindlela yokuthi abantu bonke bekhangele uSekeramai kukanti vele injongo yangikhona yokuthi bengenise uGrace Mugabe. So kungabe liqhinga elinjalo ukuthi bazame ukufihla ukubana abantu bakhangele bebajongelele kuSekeramai kukanti vele injongo yabo kuyabe ukuthi bengenise uGrace. So angiboni ukuthi kusho kutshengisela ukuthi uGrace usephande ngoba sikwazi iZimbabwean politics yatshintsha every 24 hours.
Umgabe nangokwakhe umbona ewathatha njani amazwi kaMoyo?
Hhawu, uMugabe uzazithulela xa sikhala esikhathini esiningi yena uyekela nje kube ngani kuba le confusion azithulele nje ngoba befunda i-faction eqinileyo mbe ihlangothi eliqinileyo libe weak lingaqina kakhulu uyalekela libe weak eli-weak liqiniswe mbijani.
Umnumzana Dumisani Nkomo yingcwethi kwezombusazwe sixoxelaye ekobulawayo. Ibandla le-MDCT lithi umthethwandaba kumele uvumele izibotsha zonke elizweni ukuvota kukhetho oluzayo ngoba isisekelo sombuso sikuvumela lokhu. Ibandla leli lethu leyinkuthazo le ngemva kokuba amalunga alo amathathu ayizibotshwa ecele idalele High Court ukuthi libambe iZimbabwe Electoral Commission ngamandla ukuwavumela ukuvota. Abathathu laba nguYvonne Musarurwa, uTungamira Emadzokere loLasti Mayengama. Sixoxelo meli webhinga North edalele ephalamende olilunga le-MDCT umnumzana Prince Dubeko Sibanda.
ngokubona kwami ngaphandle kokubona idale libe lidale elingasodale lomthetho ngikhangelele ukuthi oyivodla bona simayengahama bazaphumelela kulolo daba abalufake ngase High Court. Isizathu kuyikuthi i-constitution yethu entsha yona le esungulwe ngo-2013 singayicubungula ku-section 67 iyanika amalungelo kumuntu wonke kusizalwane sonke eseZimbabwe. Iyanika amalungelo okubana bevunyelwe ukuthi bevote, bevunyelwe ukuthi bevotele. Singakhangela njalo ku-schedule number 4 ye-constitution yona leyo, lapho okungani khona kufakiwe imithetho kumbe imigoqo engabe isitsho ukuthi ongavunyelwa ukuvota ngumuntu onjani. Siyathola ukuthi-ke abasejele izibotshwa ezisejele kazifakwanga phakathina kwalabo abangavunyelwa ukuvota.
Lolu ludaba eliyake linakane yini mhlonitshwa ukukhuluma ngalo logatsha lweZimbabwe Electoral Commission?
Thina njengamalunga ephalamende asizake sikuthathe ukuthi kufuzile ukuthi ngabe singaxoxa ngakho ngenxa yokuthi umthetho phela usobala. Okukhangelelweyo ukuthi uma umthetho uthe wabasobala njengalokhu i-constitution yeZimbabwe isitsho, kuqakathekile ukuthi labo abaphiwe umlando wokuthi beyisebenze bewasebenze lawo malungelo bekwenze kube njalo. Ngakho-ke kuyabe kungasafuni ukuthi idale lephaliyamende libe yilo eliyaxoxa ngakho, ngoba kuvele kukhona idale lephaliyamende owalumsebenzi kulungisa umthetho. Umthetho sowalungiswa, umthetho usukhona osokusele ukubana-ke labo abaphiwe lowo mlando bewugcwalisise.
Umnumzana Prince Dubeko Sibanda umela iBinga North edale lephalamende. Ngengilifake kancane ezandleni zikaGibbs Dube esiphe uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu.
Aweni bibaba silale maweni bibaba silale maweni.
Yeyi ningalithona njani izulu kandaba? Njengokulithembisa kwami ngeviki ephelileyo, qhubekela phambili ngodaba lokukhulisa abantwana emazweni. Lapha ke ngilo mnumzana Khanyisani Mdaweni, kuzobuya ke lo Sakhile Liline ukhona ngale ke kwele Botswana, ubaba Sibanda yena ukhona ngale ke eJohannesburg.
Sana ungumfalo inkazana, kumele ubathithe okufana nawo kwenzela ukuthi phambili uma sokufika kuyahlupha. Kuhluphe sibili ekwazi ukuthi sasalala ngendlela efana nayo. Kuye baba-right abantwana babuyele baqonde nta njengoba lathi sikhulile. Ungabatotoza lawo ubatotoza ubayekeleli bazakuyangisa futhi bakuyangisa wena futhi mama phakathi kwabantu ngelinye ilanga suthe wahlangana lawo.
Sibanda, wena nxa subonile khonapho ukuthi umntwana ufuna umthetho othize, asithi umthetho bani kumbe lisiko bani ubone ngani lingabanjwa sibili lisondezwe egumeni kunapho ngkhaya?
Dube, njengoba sechazile umama uMadube, ngibona ngathi kuyiveke kahle kakhulu ukuthi umntwana ikakhulu nxa kuwukuthi usiye emakhaya ahambe ayofunda khona lokhu njengoba etsho, ayofunda akwamasiko, afunde lakhe ukuhlonipha. Ngoba ikakhulu ngapha eGoli inhlonipho kayikho shemu, ngoba ungathi udibana lomntwana, umntwana ombonayo ukuthi uyamzala ma uthi uyamkhuza avela akukhwelele ngenkalakatha yenhlamba ongakaze uyizwe nawe ongeke uze uyithuke ngisho wakho umntwana, kuba nzima kakhulu. Kodwa umntwana oya emakhaya ayolaywa kahle. Mina manje ngilo wami umntwana omncane une-3 years, ubengakwazi ukuthi akhulume ukuthi ufuna ukuya e-toilet. Ngihambe laye December, uye wathola umuntu omdala wamgatshwa nje kwaba kanye. Manje uyakwazi even elele ebusuku akasachama akasayenzi mix. Khona ukuthana ukuhamba kwakhe ekhaya kumncedile kakhulu, ngoba manje usekwazi ukuthi noma efuna ukuya e-toilet uyakhuluma, baba sengifuna ukuya e-toilet, mama ngifuna ukuya e-toilet, uyabona. So ngibona ngathi kahle nje emakhaya isintu sisesekhona.
Yes, yawuza kakhulu-ke. Ngingena khonapho-ke Madube, uyakhuluma lapho ba?
Ye, isintu sibi sikhona njengoba ekhuluma. Isintu sibi sikhona and kumele sivuselelwe yithi, ngoba khathesi abadala basikhulisa basifundisa zona isintu. Ngabadala sebekhulile, anytime any day bakwanisa ukusithiya bahambe. Pho sizaba isizobani isizwe esikhula siyisizwe esingela masiko? Kumele ukuthi ube lisizwe, kumele sibe yisizwe ngamasiko akho. So umlando kithi bomama labo baba ukuthi umntwana ma ekhula umfundisa isiko lakhe. Umntwana maye khula umfundisa amasiko wakhe. Umfundisa into ezivilayo lezinto ezingaziliyo. Sikhula sasikwazi lezinto ezivilayo lezingaziliyo. Umuntu omdala wangajula ukuthi ukukhuluma amanga. So pho abakhathesi laba asebenza zama human rights bakukhuluma umntwana ukuthi awugugula amanga. Into okumele ukuthi umntwana nomhlumtshethu umuntu omdala akujula ukuthi ulamanga. Nome woni la uphendulani lo muntu omdala. Awuzwisi umuntu omdala ubuhlungu aza ukukhalela ungumntwana oyinkazana ngoba ungumfana. Yilo isiko esikhule esilayo silifundiswa emakhaya. So kathesi abadala yithi kumele sitshintshe ontanga abathathisa abantu abatsha abaningi bala bantwana for wena mtsha ngokumele ube kwazi ukuthi umntana wakho ungena kuyiphi indlela ungena endleleni yama-drugs nale town yokuthiwena eziphilise ethethisana nabadala kumbe ungena endleleni yesiko kodwa mbona engani ungamfundisa kuhle amasiko umntana wakho labatwa bakhe bakhula kuhle kube ngumuzi omuhle olenhlonipho lengqubekela phambili kungele ukukwayana nokuphinda lokhu kuphindizelana amanye amagama abuhlungu njalo umntwana kumele umfundise ugoqulini ulimi lwakhe lube yilimi lwana ukuthi nxa ekhuluma ekhipha igama abekwazi ukuthi umuntu lana abeka kuyigama umuntu igama lana leyabo uyahlala njani ngoba you cannot take back igama yabo litshele omunye umuntu ukuthi ungakhuluma inhlamba awungeke uyithathe back to you inhlamba leyani iyahlala emntwini lana ihlale for a long time umntwana kuzondelonela igama olukhulumileyo so abantwana kumeyefundisa ukuthi umele umntwana goqulini abe lazi igama likhuluma ukuthi kusasa sogama elizamhlupha kumbe igama elizamenza njani ukuba lo muntu
yeye siyakuzwa kakhulu ke Madube isikhathi sesihambile ye ilanga selijonile sibili sokusebusuku kancane phetha khonapho ke emdaweni amafitshane sibili wakho
kuye kwafika intombazanyana encane enhle kakhulu yazi kungizwise ubuhlungu kakhulu lokhane ngibonileyo intombazana enye encane izothenga ugwayi hhayi ukuthi ithunyiwe izozithengela yona ugwayi ngabuza kulo mama lo mama lo ngwaseplumtree ngambuza ngathi lo ntombazana lo uyabhema wathi lo ntombazana lo uyabhema and ngumntwana omncane kakhulu ngambuza nti uneminyaka emingaki wangitshela wathi uneminyaka engu-17 ngiyazibuza ukuthi kuba bengumntwana okhulele ekhaya esintwini angayenza yini
ngithathe leli thuba ukuthi mbonge umnumzana Khanyisani Mdaweni Sibanda yena ohlala eJohannesburg ngiphinde njalo ngibonge unkosikazi Sakhile Liline ohlala khonangale eBotswana uMadube Phela lingadinwa lakusasa Oliver lisemoyeni ngenjabulo ngumthembo sithembayo uGibbs Dube Kilane
Siyabonga Gibbs ngohlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Okwamanje sizwe uhlelo lwabasakhulayo.
Udibana kuhlelo labasakhulayo ngingumayigobe namhlanje ngizabe ngixoxa losakhulayo umnumzana James Brown ofunda ngasempopoma high school ngizabe ngixoxa laye mayelana ngale curriculum eyasungulwa ngomnyaka odlule sifuna ukuzwa ukuthi bona bayibona njani njalo balasi isifiso naso kuletha utshintsho kule curriculum ngiyakwamukela kuhlelo Brown masixoxeni awungitshele ke mnumzana yini umbono wakho mayelana ngale curriculum
ya yoni curriculum leyi ngangikhangile mina bonke abantu baneziphiwo ezijiyileyo bakhona abanye abathi esikolo bona babengaphiwanga ukuthi befunde kwelinye icele lathi nxa sikhangele mbonani total waste of time because right now thinezi Zimbabwe sehlule kanje nalawo ama-subjects akhona sehlule ukuthi kwanise uthithisa nje abantwana besikolo siwapase but nxa sowungezelele ezinye izinto ile it's a load on top of another load so yindlela eyibona ngayo i-curriculum le
njengoba kule curriculum selingafundiswa ezinye izifundo ezifana labo maths noma i-science kusetshenziswa ulwimi lukamama lokho sekuletha umehluko na emfundweni zenu
hayi lokhu vele lokhu ulimi lukamama nxa sulifunda vele silifundele ezindlini lokuthi esikolo i-maths sifunda ngesindebele bonani sokuyikubulala futhi indlisho nala ezi-subject ngoba i-maths nxa izafunda ngesindebele i-maths nxa ingafunda ngesikhiwo at least that's a promote indlisho nala ezi-subject on its own so hayi umfundi ezimayimethi ngolimi lukamama lokhu mina ngikubona kumeda lokhu
lapho usixoxela nje lamajidalisi esikolweni bona bathi bayibona njani i-curriculum lena
hayi abanye ukuthi besingakwanisa ukuthi sihlale phansi sesixoxe nje njengabantu abesikolo
ababalisi-ke bona bathini
ababalisi bona akutathi ngoba bona vele ngaze bekuzondo bayakuthanda akuthinthi lutho nxase kuthiwa sikhona sikhona
indlela abayifundisa ngayo-ke isilethu lumehluko na
hayi asifisi ngoba vele isikhathi sakhona sesiphelela kukhona okho okunye okwenziwayo kuno uthina sigidi esikole lethu. So vele sonina mbona i-totally waste of time. Mina esayide into abangiboni ukungisiza ngalutho okusho ngiqedele isikhathi ngoba isikhathi soneso ngiyake ngigida ngisesikole ngathiwa ngiyabala ngiselebrary ngathiwa kungcono. Because mina vele right now ngifundele ukuthi ngifase ngitshele umsebenzi angifundele ukuthi ngitshona ngigida mbe wazi ukugida.
Manje mfana kithi kuyini okumele kwenzeke ukuze lina liqale ukubona ngani seliyaqala ukufunda ngasesikolo?
Hayi, thina mbonani nje iminithi la maybe sinethe nje ingezelela ababalisi ngoba ungakhaya i-ratio kareti ababalisi and ababalisi abasasiniki i-attention eningi ngoba sesibaningi kakhulu izikolo. So iminithi ingakwanisa ukuthi siyakhele ezinye izikolo at least la ababalisi bengabi overloaded. Layo umbalisi uzagwanisa yena lisithi i-full attention myself.
Hayi, ngiyabonga Brown, uthi ngibambe umlomo. Balale ngiphinde ngaba lethuba lokuxoxa lo munye osakhulayo ofunda ngase Luveve High School, umnumzana Peyton Sibanda ngale ndaba vele. Yena uvumelana lombono ka Brown esithi yena ubona ngani akafundi lutho esikolweni ngenxa yale curriculum. Enye into ephathwe kuhlelo lolu ile sikhalo esiphathwe ngu Brown esithi ama class abasegcwala kakhulu. Ngeviki ezayo sizabe siyiphatha indaba leyo labanye abafundi lababalisi. Abalesi ifiso sokuba ngumunye ozaba kuhlelo lolu lingasabi ukusibhalela umlayezelo kukhasi lethu ele Facebook elingaphansi kwesihloko esithi VOA Ndebele. Ngiyaphinda VOA Ndebele. Noma lingasithumezela umlayezelo ku WhatsApp kunombolo yethu ethi 0012024650318. Ngiyaphinda 0012024650318. Bafethu, isikhathi sethu sedlule. Ngumangoyi Brown, ngiyazi vele mfethu ubulasi isifiso sokukhuluma enyinto kodwa hhayi, ngiyaphinda buti, isikhathi sesiphelile. Balaleli olevalelisayo ngoMike Hobe, belimamele uhlelo lwabasakhulayo. Masidibane ngeviki ezayo, lilale.
Siyabonga Mike, ke singene esontweni. Sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya, silomfundisi uSenisibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ye, nami ngiyakwamukela abalaleli bethu. Ngiyabonga kakhulu namhlanje busihlwa.
Usiphatheleni namhlanje?
Namhlanje bengifuna ukukhangela indaba ekhulisa amaKristu, njalo indaba abantu abaningi abayikhangeleyo, lokhu kuyikuzila ukudla lokuthandaza, ukuthi kathi khona vele kusinceda njani njalo kwenziwa njani. Nxa sikhangela umbhalo ku-Isaiah 58 iverse inga-5, iqhubeka isehla isiya phansi, siyathola lapha uNkulunkulu ekhuluma esithi, yikuphi ukuzila ukudla lomthandazo engudingayo na? Uverse ka-6 ibese sithi, yona nilibizele ukuthi lizile njalo lithandaze ukuze likhulule labo ababothiweyo ngendlela engafanelanga, njalo line ukuncindezela abalisebenzelayo, libaphathe ngendlela efaneleyo, njalo labelane ukudla kwenda labo abalambileyo, lamukele izihambi ezindini zenu, njalo linike impahla zokwembesa kulabo abazidingayo, lingazifihli kuzihlobo zenu ezidinga uncedo. Ngifuna ukukhangela lindaba yokuzila ukudla, ukuthi okokuqala, ukuzila ukudla kuyindlela eyokuthandaza kuNkulunkulu. Abantu abaningi bazethoka ngokuthi nxa umuntu ezila ukudla ethandaza, yinto etshintsha uNkulunkulu. Akutshintshi isimo sikaNkulunkulu, kodwa kutshintsha thina esiyabe sithandaza, sizilela into esiyabe siyicela kuye uNkulunkulu. Ngakho kuqakathekile ukuthi njalo abantu benanzelele ukuthi yena ngokwakhe uJesu wangena esikhathini sokuthi azile, azincithe ukudla lapho ethandazi lokhu sinanzelela laphana ezehambe kwamalanga amaningi alithumi lane ethandaza ezincutsha ukudla senzele ukuthi uNkulunkulu amsize ukuze aqalise intshumayelo yakhe. Siyabona ukuthi abantu abaningi bazi kuze ukuthi kadingizila ngithandaze ngizile ukudla njalo ngithandaze nxa sokunjani. Isikhathi esiningi sibona ukuthi nxa kule ndaba enkulu kakhulu oyibona ukuthi kudinga uNkulunkulu ukuthi akusize kuyo. Siyasinanzela kumbe nxa sithandazela ilizwe lethu kumbe sithandazela amadolobho ethu lezicinti lezi esiphila kizo, kuyadingakala ukuthi kubekwe ilanga elomthandazo njalo lokuzila ukudla. Lokhuyana kuyatshengisela kuNkulunkulu ukuthi uzimisele, njalo kwesibili kuyakuncedisa ukuthi uzithobe umzimba wakho, kuncedisa ukuthi uzithobe umzimba wakho. Njalapha bengifuna ukungezelela ukuthi nalabo amadokotela nabanye abakwaziyo bakhuluma ukuthi khona vele ukuzila ukudla kuyelapha umzimba, singabali into eyenzakala emkhathini nxa uthandaza. Ngakho-ke nxa laphana uzila uzincutsha ukudla kuyayenza ukuthi uNkulunkulu akhangele indaba yakho ngelihlo lokuthi hhayi abantu laba bazimisele. Singakhangela kuTestamente elidala abantu babeze bezithela umlotha, abanye umuntu ahambe engcolile kukhanke hhayi uyazila. Kodwa singabala kuTestamente elitsha sibona uJesu esixwayisa ukuthi loku uzile uzincutsha ukudla akumelanga umakhelwane wakho abekwazi, kumele ukwenze kwaziwe nguwe laye uNkulunkulu. Isikhathi esiningi sasinanzelela ukuthi abafundi bakaJesu sabafica kulesi gaba lapho abaficakala khona bezama ukukhipha imoya emibe sehluleka. UJesu wasesithi kibo, le imoya enje iphuma ngokuzila ukudla langomthandazo. Abaningi bababuza ukuthi manje kufunakala amalanga amangaki ukuze umuntu azincutha ukudla, njalo uzincutha njani? Singakhangela uDaniel, simbona ezincutha ukudla esidla izithelo kuphela, eziphilela ngezithelo, engadli inyama, engadli lokho okunye. Kungaba ngenye indlela uzincutsha ngakho ukudla. Ikanti abanye bajale ukuthatha amalanga amathathu umuntu ezincutsha ukudla, ikanti abanye njalo bayathatha amalanga alithumi lambili. Kuba nobufakazi obuningi ukuthi uNkulunkulu uyakusiza-ke ngenza njalo. Apha namhlanje ngifuna ukukhuthaza abalaleli ukuthi loko abafundisi belithandazela emabandleni lobusiya komunye umuntu kakuthandazele, kodwa kuqakathekile ukuthi la ufunda ukuzincutsha ukudla uzithandazele ukwenzela ukuthi umumo wakho ujinje.
Kuyigqibe mfundisi.
Siyabonga. Sifuna ukuthandazela abagulayo labafuna ukukhuthazeka emoyeni, labafuna ukuthatha isinqumo sokuthi umuntu ethi ngizathatha isikhathi ngiyezithandazela. Baba, ngegama likaJesu sithandazela abagulayo, abasezibhedlela, sithandazela abaphakathi kobuhlungu emzimbeni, sithandazela njalo abazizwa behlukuzekile, bedangalile. Ngegama likaJesu siyathandaza ukuba uNkulunkulu bakhuthaze, ubavuselele, ubaphilise, ubasilise. Ngegama likaJesu, amen.
Amen mfundisi. Sibe sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lolobe kuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silomfundisi uSenisibanda. Sile themba libusisekile ngombhalo kamfundisi. Junior the Big Animal egqiba uhlelo lwethu lanamhlanje ngengoma emnandi uthi yena uNkulunkulu wami. Ayike singakehlukana isikhangele ebezihamba phambili. Inhlanganiso yeZimbabwe Peace Project igqwayisa abezombusazwe ukuthi bengathukani ukuze kwenqatshelwe udlakela ngaphambilini kokhetho. Ayike kwanelo kwalamhlanje sihlobo zami olivalelisayo unguntungameli Nkomo Lila.
Si Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.